Kulabanye abantu abachothoza okwenzakala ebulenjini bokuxhumana i-social media kube labanye njalo abathi uZulu uselelungelo lokwethula akufunayo. Intatheli zindaba eziningi zithi sokunzima ukusebenzisa okuthunyezwa ebulenjini bokuxhumana ngoba kugcwele amanga njalo leqiniso. Kodwa abaningi bayavumelana ukuthi ubulembu bokuxhumana buyanceda kakhulu ekutholeni imibiko etshiyeneyo ikakhulu ethunyezwa nguhulumende. Omunye walombono lo ngumnumzana Nqaba Matshazi, umqondisi wenhlelo zebulenjini kuphephandaba leZimbabwe Independent.
I-social media kakhulu kulezi nsuku iyanceda intatheli izindaba ukuthi bethole indaba ngoba uzathola ukuthi kulezi nsuku ngenxa ye-COVID akusela ama-press conference, akusela imihlangano etshiyetshiyeneyo. So ukutholayo ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuthi afake izinto ku-Twitter kumbe ku-Facebook njenge-Minister of Health kulezi nsuku lapho efaka khona ukuthi benze njani nge-COVID ama-cases asekhona. So esikubonayo ukuthi i-social media iyanceda ukuthi abantu abaningi bebe lolwazi. Njalo iministry ingafaka ulutho ku-media kuyatholakala ukuthi abantu beqala beyicubungule.
Kodwa uthi kumele intatheli zindaba ziqaphele amanga ethulwa ngabanye abantu.
Okuqakathekileyo kwintatheli zindaba singakakhangeli into ze-fake news lani ikuthi nxa uthola udaba uqala ulucubungule, ungagijimeli ukubhala. Lapha sithi going back to the basics, uthi sibuyele khonkyana esakufundayo esikolo ukuthi nxa uthola ulutho ungagijimeli ukuthi ubhale. Even uluthole ku-social media umbuthole kubani, kumele uqale ucubungule, ubuze uzowuthole abantu abadlula abathathu nxa kusenza ukuthi ubekwazi ukuthi ubhale udaba olugcweleyo. Ungaphonga ukuthembela ku-social media uzalahleka, uzakhubeka.
Umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-P F uyakusekela lokhu esithi kumele intatheli zindaba ziqaphele kakhulu ubulembu bokuxhumana.
Nxa ulo lapha kuthiwa intatheli zindaba ungafuna ukusebenzisa i-social media kakhulu, ungaphose ulahleke ngenxa yokuthi kona kulabantu abangasebenzisi ngendlela efaneleyo into le e-social media ukuhambisa imibiko lezinto ezifana lazona lezo. Kusuka kube labanye abantu abathanda ukuqamba amanga, kube labantu abathanda ukupolitika izinto, kube labantu nje abavele begcwele inzondo.
Ubulembu bokuxhumana busetshenziswa kakhulu ngabethula imibiko emhlabeni wonke jikelele. Labantu makhaza.